tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthakazi omuhle olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 4 kunhlangula kunhlolanja 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abakhankasela ukulondolozwa komthetho eZimbabwe bathi bajabulile ngesinqumo seConstitutional Court yakwele Malawi esokucitsha impumela yokhetho lukamongameli oluchithwe nyakeke.
Zazifanani izinto zibona okufananayo kuphela yikuthi kwahanjiswa amacala enkantolo ngokuba ubufakazi obuyabe bethulwe kabufanani.
Ukuqanjwa komcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana kuDakwashe Dagwirei njengomunye walabo abale macala enkohlakalo sokudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kungaba sokulokulwisana kubandla lezanu PF okufana lalokho okwandlulela ukugenqula embusweni kukamnumzana Robert Mugabe.
Abasha bayathunywa ngabanye ongqongqoshe ngabanye abayosuka lekhulu bezanu PF ukuthi bavuse umsindo othile. Injongo kuyikuthi sokunabanye phakathi asebenyukwe ubuthakathi osho kumele bachotshwe.
Inhlanganiso zabeZimbabwe abahlala kwele South Africa zisola umthetho owenqabela izizalwane zakwamanye amazwe eziyisiphepheli ukuthi ziphatheke kwezombusazwe khonale eSouth Africa.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abakhankasela ukulondolozwa komthetho kanye labalwela amalungelo abantu eZimbabwe bathi bajabulile kakhulu ngesinqumo seConstitutional Court yakwele Malawi esokucitsha impumela yokhetho lukamongameli oluqutshwe nyakenye. Usithi kwaba lokuqilibezela. Umthethwandaba lo uthe kumele kwenziwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Abahluleli balinkantolo besule impumela le ngemva kokufumana ubufakazi obusuthisayo obokuthi kwaba lokucilibezela ukwenza ukuthi wayevele engumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Peter Mutharika anqobe. Abakhokheli bamabandla aphikisayo khona le Malawi, umnumzana Lazarus Chakwera lomnumzana Saulos Chilima, yibo ababekhweze lolu daba emthethwandaba. Ekwethulweni kwempumela yalolu khetho kwaqhamuka udlakela eMalawi abamabandla aphikisayo besithi uMtharika ucilibezele. Udaba lolu lufana xathu lolweZimbabwe lapho umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa aphikisa khona ukunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa waze wamusa emthethwandaba. Umehluko nje ukuthi umthethwandaba yeZimbabwe wanquma ukuthi uMnangagwa wanqoba kuhle. Kudaba lweMalawi lolu umongameli Mutharika uselakho ukuphikiza isinqumo sayizolo edale leSupreme Court. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcothi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyinto enhle ukuthi inkantolo zithonise amacala ngobufakazi obethuliweyo langomthetho wakulelo lizwe. Ngakho ke nxa ngabe njengalokhu sibona inkantolo enkulu yaseMalawi ilandele ubufakazi lapho buyisa khona, yabulandela lo mthetho weMalawi, yaqathanisa umthetho, yaqathanisa ubufakazi, yaphuma lesinqumo sokuthi ukhetho lolaziqhutshwanga ngendlela isisekelo sombuso seMalawi esisho ngakhona ngendlela umthetho basemalawi ujonga khona ukuthi indlela okuvotwe ngayo kuvimbele abantu basemalawi ilungelo labo lokukhetha uhulumeni abamfunayo. Ngakho ke ngokwenza kanjalo benze into eqondileyo eyenza ukuthi Afrika iphakanyiswe ibe njengawo wonke amanye amazwe alandela umthetho ahlonipha njalo izinqumo ezifaneleyo.
Singathini nxa sicathanisa okwenzakale eMalawi lokhu lokwenzakala eZimbabwe lapho inkantolo eyathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo njalo umnangagwa wanqoba?
Iye, kazifanani izinto zikhona, okufananayo kuphela yikuthi kwahanjiswa amacala enkantolo. Ngokuba ubufakazi obuyabe bethulwe kabufanani, imithetho yakhona iyabe ingafanani, iyafanana lapha nalaphana. Okukhulu yikuthi siyasuthiseka thina yini njengabantu beZimbabwe ukuthi inkantolo yeZimbabwe yabulandela ubufakazi ngendlela efanele kulandele ngakhona, yabulandela baze baphenela, yalandela umthetho njengoba ubhaliwe, yathatha isinqumo ngokomthetho lobufakazi. Abavumi ke labo beZimbabwe baphikisana lesinqumo lesi sathathwa yinkantolo yeZimbabwe enkulu, iConstitutional Court. EMalawi kubonakala inkantolo yabo yabulandela ubufakazi ngendlela efaneleyo lomthetho ofaneleyo. Ngokunjalo kuphume izinqumo ezingafananiyo. Kanti ke kweMalawi okuhle kakhulu yikuthi isinqumo leso sithethwe siphikisana neqembu elibusayo, okungasiyo into esiyijwayele e-Afrika. Sesajwayele ukuthi izinkantolo zithatha izinqumo ezithandwa iqembu elibusayo, njalo ukuthi izinkantolo sezaba ngamagatsha, zingatsha zeqembu elibusayo. EMalawi inkantolo zakhona zanile ukuba zingatsha ngamagatsha eqembu elibusayo, zakhetha ukuba ngamagatsha e-constitution, zakhetha ukuba ngamagatsha abantu baseMalawi, okuyikho okukhalelwa ngabantu beZimbabwe kodwa bengakuthola.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda mhlawumbe kumzekeliso weMalawi lo?
Yebo, kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayebona ukuthi lona udaba lwakhona lwaphanyekanga iphindlela. Ubufakazi obethulwayo bethulwa babunjani, ukuthi kuhlolisisa ukuthi obethu ubufakazi bebufana yindoba eMalawi nxa obethu bekungathi bubuthakathaka eminyakeni elandelayo nxa kulokhetho kuphikiswane kuvalwe zona leziyana izikhathi. Kanti kokukhulu abangakufunda kwelaseMalawi ukuthi amajaji eMalawi, abahluli beMalawi bazimele, balandela isisekelo sombuso. Akusoze kufunde kuphela abantu baseZimbabwe. Abantu abafanele bafunde kakhulu kunkantolo kusinqumo saseMalawi ngamajaji akwelaseZimbabwe. Yiwo afanele ukuthi asilandele kakhulu isinqumo, asifundisise, abheke ukuthi kungani abanye bengelavalo lokuthatha isinqumo esilandela umthetho esiphikisana neqembu elibusayo bona besesaba. Yibo abafanele bafunde kakhulu kusona lesiyana isinqumo.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ukuqanjwa komcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwashe Tagwirei njengomunye wengqungquthela zomkhuba wezenkohlakalo elizweni sekudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kungaba sokulokulwisana kubandla lezanu PF okufana lalokho okwandulela ukugenqulwa embusweni kukamnumzana Robert Mugabe Libutho ngomnyaka ka-2017. Inkokheli yabasakhulayo bezanu PF umnumzana Louis Matutu lomnumzana Godfrey Tsenengamu batshele intatheli zindaba eHarare izolo ukuthi uTagwirei umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association umnumzana Tafadzwa Musarara kanye lomnumzana Billy Rottenbush ngabanye babantu ababulala umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo bathe kumele babotshwe. Lanxa uTagwirei engomunye wabacebisi bakamnangagwa ubikwa engumngane njalo kamnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli welizwe. Ngokunjalo abanye bathi ukuqanjwa kukaTagwirei lokhu kuveza ukungezwani lokulwisana okungaba sokukhona phakathi kukamnangagwa loChiwenga. ukunukwa kwabaphakathi kwabathakathi into eyayivamile kakhulu kuzana PF ngesikhathi sikaMgabe lapho okwakulwisana okukhulu phakathi kwecele likaMgabe LG40 kunye lelikaMnangagwa LTeam Lacoste kanye lelalisekela unkosikazi Joyce Mujuru. Icele leG40 yilo elalisebenzisa abasakhulayo ukugcona inkokheli yebandla ngokuthi izama ukugenqula uMgabe esihlalweni. Esikhathini esiningi wayethe wagconwa ngabasakhulayo laba wayexotshwa kubandla. Ingcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Denise Zulu Macaphulana utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okwenzakale izolo kuveza sobala ukuthi into asamanga kuhle phakathi kukaMnangagwa loTshiwenga.
Akumangalisi baba njalo akumangalisi thina singamangala laba abamangeleyo ukuthi kuyini okwenzakalayo. Asikho ukuthi abasha laba balwa lenkohlakalo. Inkohlakalo kade yaba khona kuzanu, umgunyathi kade waba khona kuzanu, ukusela lobubulali kade baba khona kuzanu, bona ababasha bekhona. Osokubenza bavusa umhlonga lamhlanje ukuthi kukhona phakathi kwezanu osokumele babulawe, osokumele baxotshwe, osokumele baboshwe ngokusebenza kwe-factionalism. Ngabona ngalikhumbula leli thuba sokumele kubulawe kuxotshwe uJoyce Mujuru. Ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe yeni Mnangagwa ngethuba sokumele kubulawe kuxotshwe uMgabe, abasha bayathunywa nabanye ongqongqoshe ngabanye abayosiba lukhulu bezanu PF ukuthi bavuse umsindo othile. Injongo kuyikuthi sokunabanye phakathi asebenukwe ubuthakathi osokumele baxotshwe. Yi-factionalism yikuba ngumbuso, akukho okunye ukuthi sesingathi lamhlanje thina olutsha lezanu solusilwa lwe-corruption, solusilwa lwenkohlakala, yikusebenza nje kwe-factionalism. And lokhu ngokubona kwami nxa ngicwaninga ngicubungula yimpi phakathi kukaMnangagwa lo Tshiwenga. Laba abafana be-youth league bavusa umhlonga nje bathunyiwe baphiwa le nzuzo yokuthi bavusa umsindo bewuqondanise labathile abaqanjwe ngamagama. Baningi abangamasela, baningi abalenkohlakalo abangaqanjwanga kulo mhlangano wenje lamhlanje. Kuqanjwe labo abasebenukwe ubuthakathi osokuyibo kumele bakhutshwe, baxotshwe, baboshwe lenziweni. Engingakusho ukuthi usapho lweZimbabwe lungethu yi-factionalism, akusikho kulwa lenkohlakalo lokho.
Ngamanye amazwi othe abasakhulayo laba bathunywe nguTshiwenga.
Abasakhulayo bathunywe ngulowo olwa noTshiwenga ngoba laba abantu abaqanjiweyo nxa sesicubungula sihlola ngabantu abayibo abasebenza noTshiwenga ekushoneni kwelanga. Uyakwazi ukuthi uTshiwenga loMnangagwa bebesebenza bonke. Laba abaqanjiweyo bebengabangani bakaTshiwenga, bengabangani bakaMnangagwa. Kodwa ngokwehlukana kukaMnangagwa bebangumbuso loTshiwenga, laba abaqanjiweyo kathe sibathe gusu baya ohlangothini likaTshiwenga. Yikho ubona nje sebekhonjwa ngomsila wengwe sokumele baboshwe, sokumele baxotshwe, ngumbango ophakathi kubangwa umbuso phakathi kukaTshiwenga loMnangagwa.
Ubaba uTshiwenga yena loMnangagwa bake baba lomhlangano labamasonto ngomgqibelo bakhanya bengabantu abazwana naye. UTshiwenga wamchaza uMnangagwa njengesilwane, wathi ishumba, wathi ngumuntu osebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu beZimbabwe. Kungaba bekuyikuvala abantu nje amehlo yini lokho?
UJudas baba engakamthengisi umntakaNkulunkulu wamnika ikhisi wamqabula. Embangazweni ongabona abantu beqabulana, besangana, bekhuzana, bebongana, behayana ngenkonjo ukuthi siyalala ubuthongo ukuthi kuhle kunjalo. Zidabukene phakathi zinkunzi zithobeleni, esiza kubona lwenyaka kunzima. UMgabe engakhitshwa embusweni amaviki ambalwa, kwaba ne-1 million march yabantu bebuthene bemtshengisa isupport, bemkhonza, bembuka bethi uMgabe igamba. Kodwa ngamalanga amalutshwana alandelayo bamkhomba ngomsila wengwe, bamxotsha, bamphosela le. Ngakho ngamaba lengwe lingethuki, zithobelene kunzima.
Lo ke ngumnumzana Denise Zulu Macaphulana, ingcwethi ecubungulayo zombusazo, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo wo Studio 7 ese South Africa. Okay. manje ke esikhangele ezivela kuma phephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba le Herald lithi uhulumende osevumelane lenkokheli yezisebenzi kunye labo somabhizimusi ukuthi kube lendlela ezakwenza kube lomthetho olaya osomabhizimusi ukuthi baqambe njani intengo yempahla ezitolo, njalo lokuthi izisebenzi zingezelelwe njani iholo lazo. Leli phephandaba lithi uhlelo lolu luzenziwa phansi kwedale le-Tripartite Negotiating Forum. Iphephandaba le-Chronicles lithi uBenjamin Mpanduki weSlovela ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka elithumi ngemva kokufunyanwa elecala lokuchaya indodakazi yakhe ebineminyaka elithumi lanhlanu ngoba ibisikhombile. Wayichaya ngebhanti lemota iSandbelt yaze yafa. Umpanduki wake wagwetshelwa ukuchaya umkakhe ngomnyaka ka-2017. Okwamanje balaleli, sengicedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu, lisethulela ke okusenhliziyweni zenu elisithumele khona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Injani bathakazi abahle, siyabonga ngokusinika leli thuba lokuthi sikhulume kusetshenziswa. Siyabonga kakhulu. Mina ke ngizakhuluma ngodaba lwanamhlanje olwama-youth e-Valutier a-expose abantu abalwe corruption. Ngiyababonga laba bantu aba-expose abantu abalwe-corruption, ngoba sonke Zimbabwe si-affectiwe yi-corruption. Ngiyamangala nxa kuwukuthi silamabandla anjengawe-opposition abalisayo laba bantu abazama uku-expose i-corruption, babe yibo ababahlambazayo, babatshela ukuthi ngabenze siyo ngabenze. Kodwa-ke mina ngibone ngani yi-step to the right direction ukuthi khona abantu abasebenza kuhulumeni, abasebenza kuhulumeni, lanxa kuwukuthi khona kukafiki kulaba abakhulu bakhulu, khonokuyana kuphela ukuthi khona sokulabantu abanjabo tafileyo aba-expozwa. Kuvele sabazwa kudala babaqalisi ku-expozwa njengakhesa, lokhu kube sokuofficial. Ngiyadana silincane sizwa abantu bebasola laba bantu ukuthi bafuna ukuthi ngabenzele. Abantu bayakhohlwa ukuthi khona u-Emmerson Mnangagwa ngu-president according to okukhona kathesi and i-constitution yethu yeZimbabwe u-president kaprosecutwa enxa esesengu-president. Abantu bangagijimela bangavele bam-expose kube kuthi into yonke kuthiwa ngu-Emmerson Mnangagwa o-corrupt, aphumelele ku-investigation ezilele kuza exonerate a lot of corrupt people. Kuraithi abantu bacente eceleni naye aze saleni yeta.
Salibonani uPeter Ngwenya emalopha futhi. Ngisho ukuthi hhayi badala into enzima lo nyaka into efanele ukuthi i-government ethu lati isinazileleleyo i-price control, into enenjengobompuphu otshukile, into emanize abantu kakhulu abahluphekayo badla impuphu iZimbabwe kakhulu. Ukuthi ingabizi kakhulu phezu kwabantu ukuthi abantu bekhona ukuphila ezweni laseZimbabwe elihle kangaka, elilabantu abalithandayo, elabantu abahle abalithandayo. Futhi ngithemba ukuthi la uPresident uma ngaza lokhu angakuthulela abantu kangcono kunalokhu ekulungise. Ngoba uma ngalungisanga indlala ngaphandle kwayo kwalokho imisebenzi ayikho, sidla nzima, izulu alikho, isimo somhlaba sibhedile vele, akulalokudla nje kwenkomo kwemfuyo namanzi okunatha nje emareserva kunzima. Ngiyabonga.
Mina ngu-Jacob Manzini isembere. Lokho ukhulunywa ngama-youth e-Zanu, lina abantu be-MDC vele lingakungeni, lingaqali. Ngiyakhumbula ukuthi ngo-2017 sasetshenziswa lapha ukukhitha umgabe. Bathe sebona umgabe sephumile bathi akwilani le-MDC. So lingabi lokwenza ngisho noma okuncane ngento zezizana, lithiyane labo balisane bodwa, nxa bekhamana bakhamane bodwa, vele lingaqali. Abantu laba ungabona besenze nje sebesilwa kodwa kungabe sebedinga abanye abantu bokuthi babancedise.
Injani mphakazi? Ulinjani mphakazi? Ngikhawunda Siwanda. Hayi, mina ngiyajabula kakhulu ngayi MGC isilimukile la ukuthi khona izanu ifuna ukuyisebenzisa. They just wanted to use them to solve their issues. Siyabonga, ngake sithi babalemuka ngoba abangeke badriver organizer isolution ezayiguqela umuntu wonke yamabandla wonke, kodwa bona ngapha besalela i-MGC ukuthi ibe lama-solution awo yake ifuna ukuwayenza. Bafuna lokhu abakuthiwa phela yikho okufanana lakhona ukhona kwesinisana isikhathi ukuthi khona abantu bancedisana amabandla wonke okukhupha umgabe embusweni. Bathi nxa sebemkhuphile babe sebeqala ukuhlasela amabandla angasuyenzayo. So ngiyajabula kakhulu nxa bethe bawulimuka labo lokho kuvele kunjalo, bavele bangawulimi babayekele bona into yabo yimpi yabo bodwa ngapho abayiyenza bengabantu bezane abayisolve bona bayiqeda. Bathi MGC behlukane ne-MGC njalo khonokho asebekwenza ukukhombakhombana ngemini yiko wavele kwakhulunywa ngumprofita lana ezimbabwe lana ukuthi kuzokwenzakala njalo. Ngisa-expect okukhulu ukuthi basazovezana bona bona ngokwabo, akukhuluma makandiwa akukhuluma. So sivele siyakwazi lokhu abahambe kwezisozinto zabo bona bodwa ngabo.
Linjani Studio 7 labalaleli? Igama mina uNkabatela Ncube la. Mina nje engakutho lapha ukuthi indaba ye-corruption le esibulele ilizwe ogawule masebevuma, so hayi sivumelana lawo engayali masibatshela ukuthi kule-corruption. Kathi uChiwenga ijaji yajaja umthetho ukuthi kumele kwenziwe njani ngonkosikazi wakhe, yena sengayidlulisela phezulu seyisa kuMalaba ngoba uMalaba nguye wabafaka esikhundleni sena siyana bedliwe i-MTC. Kathi sesechiya uLwana ujaji uyamsola kamfuka kamameli umthetho walwana ujaji usinqumo asithathayo sengothi yena sesiya kuLukhu Malaba. ULukhu Malaba le-army yiwo ababusa izimbabwe, bahleli nje esayidini kodwa yibo vele ababusa izimbabwe. Lokho siyakwazi vele uLukhu Malaba nguye upresident wezana ngoba nguye wakhetha uChiwenga lo wabawinisa lo mnanga bengawina bedliwe i-MTC egcekeni nje. Sibabhekile but kuzoze kubhekele kuzobabhekelela.
Lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Siyabonga. Inhlanganiso zabeZimbabwe abahlala kwele South Africa zisola umthetho wenqabela izalwane zakwamanye amazwe eziyisiphepheli ukuthi ziphatheke kwezombusazwe eSouth Africa. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo ekhonale eSouth Africa.
Unkosazana Sharon Ekambaram wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu kwele South Africa wemba phansi sithi ngeke bavumelane lomthetho owalisa isiphepheli ukuphatheka kwezombusazwe, ubafune incwadi zokuthi bangobani, sengathi basuke emazweni abo besiya kukhefu, kanti ngapha bayaliswa ukuyadinga lezo ncwadi emahofisini abameli babo kwele South Africa.
If they are enforced, we'll put...
Le mithetho yephula umthetho wesisekelo sombuso, imithetho ye-African Union, le mithetho ye-United Nations elawula ezokuphephela.
Nakwelicele umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Zwaledi ukuthi kungenzeka ukuthi eminye yalemithetho ibhalwe ngendlela engacacisi kahle abebefuna kufezwe yile mithetho.
All we are saying is if people must get involved in those political activities, we need to know the need.
Esikuthoyo yikuthi nxa befuna ukungena kwezombusazwe kufanele basitshele. Kulabo abangenayo abangelazo incwadi zokuthi bavelaphi kufanele basichazele ngokucacileyo.
You arrive here without any documents. Can you imagine how many countries we have crossed?
UMnumzana Anirishek wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum Uthukupha isifana amandla zokatya lwasekhaya ilungelo lokubopha lokuvalela isiphepheli esicatshangelwa ukuthi ziyingozi kwezokuthula ngenye izinto eyingozi layo. Akavumelani njalo lokuthiwo yilo mthetho ukuthi abafuna ukuzophephela kufanele bathole ivisa yokungena elizweni engcweleni.
Chapter 2 of the Constitution of South Africa give every asylum seeker and refugee.
Isisekelo sombuso sakuleli lipha iziphepheli amalungelo wonke ngaphandle kwelungelo lokuvota.
Omunye umthetho emithale ithi kuzafuze ozophephela olabantwana lomfazi aveze ubufakazi bokuthi ngabakhe bengakemukelwa. Unkosazana eKhambarami uthi le imithetho ibambene lemikhuba yezenophobia.
I think it fits in with what we phrase as institutional xenophobia.
Lokhu yikucwaswa kwabantu bokuza ngenxa yobuzwe babo ngoba kuthiwa bazothathela abakuleli amathuba empilo.
Deal with the quality of decision making. That's where the problem is, and I want to underscore that.
Kodwa kumphathintambo umthwaledi uthi akunjalo.
There's something I would hate which happens in this country. Every time you mention
ngiyizonda lento eyokuthi singakhuluma ngabakwamanye amazwe ngapha kuhulumende sekuthiwa silezwe nofobia. Thina sifuna kulandelwe umthetho.
Try to put order. It's not because we are xenophobic. Every country wants order.
Uthi ke akufisayo ukuthi kukhulunyiswane lenhlanganiso zeziphepheli lezi athi ukuthi uhanjiswane emthethweni ndaba.
I'm still invited.
Kungenzeka kukhona eminye yale imithetho engabhalwanga kuhle. Ngiyanxusa ukuthi abezwe sikhulumisane.
This is done by officials.
Ngokutsho kwenhlanganiso yamagqwetha lwela ezamalungelo oluntu, iSouth Africa lesiphephele eziphose zifike izinkulungwane ezingamachumi ashiyagalolunye 89,000. Kanti ke phezu kwalenani kulabo phose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Abasamelele ukucutshungulwa kwezicelo zabo zokuphephela okulinani lapho okulabe Zimbabwe abaningi khona. Melesine 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Okwamanje ke sikhangele ezenzakala khona pha kwele Melika. Inhlanganiso amalunga ebandla lama-Democrats ngapha kwele Melika abevota izolo ebusuku bekhetha uzamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni kwamnyaka. Kukhetho lolu lwenziwe ngendlela ehlukene lokhetho uqobo lwalo ngoba kungasetshenziswa mitshina kodwa abantu bayama ngamaxuku ngokuthi basekela ubani. Sisiya emoyeni impumela ibilokhu ingakaziswa kodwa umnumzana Bernie Sanders nguye obekhanya ekhokhela.
Thank you.
Revolution, ingoma ye Bongo Muffin. Isidubela uhlelo lwethu lwanamhlanje, sibane njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lingasinta njalo ntambama ngesikhathi sika 7:30. Igama lami nguChris Gande, libe losuku olunye.